Nxa sokukhulunywa ngendaba zamalungelo oluntu, lokho osokwenzakala yinhlamba, yikuyeyisa abantu, kuthatha abantu angani yizigqili, okwenziwa ngumnangagwa. Kwakuvele kukhangelelwe ngabanye kwamanye amazwe ukuthi kwesinye isikhathi umnangagwa uzaletha inkululeko kwelethu ilizwe. Kodwa thina sasivele sikwazi, siyazi imbali. Kamasuku loDabengu ababotshwa bengelamacala, umnangagwa engu-Minister of State Security, abantu babotshwa iminyaka eminingi. Kwaba laboJob Sikhala abavalelwa phakathi bengenise entolongweni bengelamacala, bengathonisanga, njalo kungelasigwebo. Nawu nxa sesikhuluma ngendaba ezokuthi umongameli umuntu uyakhuluma yena ethi uyehluleka, sikubiza ngesikhiwa sithi freedom of speech, okutshengisa ukuthi yinto ekhona kumalungelo oluntu ukuthi umuntu amele akhulume ekhululekile, kathethisanga phela umuntu, ukhulume umbono wakhe. So lokho okwenzakalayo vele kuhle kufake sobala ukuthi owayenguye owayedunga abantu, enguye owayebangela ukuthi libizo likamgabe lingcole kangaka, nguye yena lo umnangagwa lebandla lakhe abalibizwa ngebizo lokuthi Lacoste.
Lina njengebandla eliphikisayo mnumzana Chirodza, kuyini elikwenzayo ukuvikela abantu ukuthi bengabobotshwa mahlayana bebotshelwa ize? Kuthiwa bathethisa umongameli kungela nhlamba bayikhulumileyo njengalumlisa osentolongweni sikhuluma nje.
Nxa sikhangela into ebayibizwa ngemthethweni abayithi yi-president, kulezi nqumo ezalethwa izinkantoli i-High Court ne-Supreme Court zikhulula abantu ababebotshiwe. So lokho sokwenzakala kuhle kutshengisa ukuthi akukho emthethweni, ngoba imthethwandaba imele ilandele lokho okwayethulwa kudala. Kodwa sikubona ukuthi osokwenzakala ukuthi abantu sebebotshwa nje mahlayana behlale ejele mahlayana kungelacala elabe likhona. Sithi ukuthi sesiyizigqili zeZANU-PF, siyizigqili zikamnangagwa lapha ezweni.
Ngesikhathi sikamgabe baningi abantu ababebotshwa bebotshelwa icala elifanayo, okuyinto eqhubekayo phansi kombuso kamnangagwa. Ungathini nxa uqathanisa imibuso yomibili?
Ngithemba mfowethu uyakhumbula ukhona wakhuluma waze wakhuluma amabala angayenziyo okuthethisa umgabe, bambiza bethi nguLumumba kodwa wayokhulula. Manje lokhu okandoda lo umuntu osikhulumela umbono wakhe kathethisi, usithi ukuthi umbuso kaMgabe wawukhululekile, awukamnangagwa ngundoda kusadalala, abantu babanjwa ngamandla.